Ukusa okuhle kini, iphasika elijabulisayo kakhulu komunye lamunye wenu. Lolu ngolunye lwezinsuku ezinkulu ekukhumbuleni ukuvuka kwenkosi yethu. Ngolunye lwezinsuku ezinkulu zembali yonke yomhlaba, ikuvuka. Futhi siyajabula kakhulu ukuba lapha lokhu kusa, okulolu suku olukhulu. Futhi ukubona ilanga liphuma, lamaluba evuka emhlabeni, yonke into ikhuluma ngephasika. Futhi manje kasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana esisodwa nje. Baba Nkulunkulu ebukhoneni bakho siyeza, futhi sikhangelele wena okusinika lokhu kusa, isibusiso esincinyane nje, esengeziweyo esivela ezulwini. Ukuthinteka okuncinyane kwephasika emiphefumulweni yethu uqobo, ukuthi lapho sisuka lapha singatsho ukuthi njengalabo ababevela eMawusi, inhliziyo zethu kazivuthanga yini ngaphakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe. Ngoba siyakucela ebizweni lakhe futhi lokwenkazimulo yakhe. Amen. Ngale ebhukwini lokugcina, isahluko 28 sevangeli likaMathewu ongcwele, lendima 7, ngifisa ukubala okwesifundo lapho singena kulinkonzo. Hambani masinyane futhi litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo, njalo khangelani uzalandulela ukuya eGalili, lizambona khona. Khangelani ngilitshelile. Kulokuthunywa okunengi okukhulu okwanikwa emuntwini, la abantu balumhlaba. Kodwa akukaze kube lokunje ukuthunywa okuqakathekileyo okwanikwayo njengalokhu. Hambani liyetshela abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Lokho yikuthunywa okukhulu. Futhi indlela kuphela lokhu okunganikwa ngayo kwakungenxa yokuthi kwakufanele kube lokunqoba okukhulu kuqala. Kube lendoda ezinsukwini zethu, lasezinsukwini ezedluleyo, lasembalini enkulu yalumhlaba, kwezazo ezinkulu inkundla ezibanzi zempi, kube labanqobi abaningi abakhulu. Eziningi izinto ezinkulu ezenziwayo osendweni lwabantu. Okunjengokuthi ngiyacabanga lapho ngisiza ngisehla lokhu kusa ngivuka kusasele, futhi ngingabanga lethuba lokutadisha kangako, ngoba bengingakwazi nje ukuthi yiphi ingxenye ubusuku obedluleyo besiza kuba layo lamuhla phakathi komelusi lami ezinkonzweni. Kodwa endleleni yami ngisehla kwenzakale ukuthi ngicabange ukuthi kuyini lokhu kusa. Kuza kuba kukhulu engikwaziyo ukukutsho ebantwini bakhe, ukuthatha umbiko. Ngacabanga ngalokhu, hambani liyetshela abafundi bakhe. Manje abafundi bakhe ngabakhe abalandeli, umfundi kungo ngulo olandelayo. Futhi ngicabange ngalesi sifundo esokuthi umnqobi omkhulu lolamandla. Futhi ngicabanga ngokuthi bangaki abanqobi abakhulu esibe labo kulumhlaba, lokuthi ngezinkulu okunganani izinto abazenzileyo ukuqhuba lokwenza ngcono indlela zabantu zokuphila. Bengicabanga ngoNapoleon omkhulu ngemuva ezinsukwini zakhe, ukuthi wayengayisuye sibili umFrentshi, kodwa wayelenye into engqondweni yakhe. Ukuqala wayeyisa iFrance, waye engayithandi, wavela ezihlengeni, kodwa wayelomqondo engqondweni yakhe ukuthi ngolunye usuku wayeza kunqoba. Futhi isizathu wayelalokhu engqondweni yakhe, kwakumele abe lolutho lokusebenza kilo. Emuntwini wonke ungakenzi umsebenzi, kumele ube lenjongo, ube longakwenza esikhundleni sokunye, into osebenza kiyo, okwenjongo yokusebenzela, enye into yokusebenza ngayo. Futhi njengoba sonke sisazi ngokuthatha imbali kaHitler kumbe hathi ekaHitler kodwa ekaNapoleon ukuthi wahamba ngenyanga la ngokuguquka kwezinkanyezi wasebenza ngaleyo ndlela futhi ekhangelele ngoba ngesinye isikhathi wenza njalo futhi wathola ukunqoba. Futhi wasesiza eFrance futhi waba liqhawe elikhulu. Wabulala abantu abaningi ngenxa yokuthi babengavumelani laye. Futhi wahlanza ilizwe lakhe lonke kuloba yini eyayimelana laye. Wayisusela phandle nje impela ngoba kwakufanele abe lakho ngaleyo ndlela. Nga wayengabanga lakho ngaleyo ndlela kwakuza kuba lokunye okumelana laye sonke isikhathi. Futhi icebo lakhe elikhulu ayelalo engqondweni yakhe impilo yakhe uqobo iza kuba sengozini, ngakho kwakufanele abe lombuso wakhe wonke nje ngokupheleleyo njengalokho ayengawenza wona. Ngiyacabanga manje ukuthi liyangilandela kulokhu ngomnqobi omkhulu engimcabangayo. Yonke into embusweni wakhe kumele ibe ngeyakhe. Kufanele kube inhliziyo, umphefumulo nomzimba kube ngokwakhe. Akungeke kube lolutho olumelana laye loba yini okwakuphikisana laye. Wayefanele ukuthi akukhuphe. Kumele konke kube ngokwakhe impela. Futhi lapho uNapoleon wathatha izikhali, izigwagwagwa, imibhobho yehlobo oludala, inkemba, futhi wahamba lalumcabango owodwa ukuthi uzanqoba umhlaba. Futhi ngokubambekayo wakwenza lokho eminyakeni yamathumi amathathu lantathu. Lapho esaselijaha wayesenqaba utshwala, futhi udumo lwakhe olukhulu lwamenza waba ngozenzela okwakhe. Futhi kwaba phezu kwemizwa yakhe waze wafa eminyakeni yamathumi amathathu lantathu eyisidakwa. Udumo lwakhe wayengenelisi ukulumela. Futhi ngicabanga ngokomuntu lowo kuleyi yamathumi amathathu lantathu wanqoba umhlaba futhi wafa eyisidakwa ngenxa yodumo lwakhe. Walahlekelwa isimiso sonke ayisilwela. Yena waye luhlobo lomfanekiso kumbe engayisuye umfanekiso, ngingatsho kodwa wayeyisikhali sikadeveli. Futhi bezama ukulisela phansi umhlaba futhi wehluleka kumathumi amathathu lantathu. Kodwa leli elikhulu iqhawe elilamandla engikhuluma ngalo eminyakeni yamathumi amathathu lantathu wanqoba konke okwakusemhlabeni lasesihogweni eminyakeni engamathumi amathathu lantathu. Umnqobi omkhulu lolamandla. Ngicabanga ngezimpi ezinkulu eziliweyo enkundleni. Siyakwazi ukuqeda ngoNapoleon ukuthi wabuya ekupheleni kwakhe eWaterloo. Kwakulithuba lami kungasikude ukubona imifanekiso enziwe ngamanxiwa ezinqola zakhe, leyamadoda amabhiza, leyendoda yokuthi babelele njani enkundleni zempi. Futhi inqola zibuthaniswe ndawonye, amavili ephukile khona laphandle emagcekeni, lapho lokhu kutshengisela okukhulu okwenziwayo lokuphambana okuyikho okunanzelela ukuthi indoda eminyakeni engamathumi amathathu lantathu lehlazo elilele lapho ekukhumbulweni kwempi yakhe enkulu lokunqoba. Futhi-ke ukuya eJerusalema futhi ukhangele ethuneni elingelalutho njengesikhumbuzo somnqobi omkhulu lolamandla. Ngenye indlela kulenye into ekunqobeni, ngasi lenye into esiyilwelayo ngakulomkhuhlane emzimbeni wethu. Futhi sisilwa phakathi kokufa lempilo. Yikunqoba okunganani okuyikho lapho sibona kunqotshiwe. Nxa silwisa omunye umkhuba omkhulu kumbe okunye okukhulu okusithandeleyo, lapho ekugcineni amafulegi amakhulu ephakanyiswa futhi sikunqobile, kungumuzwa bani okusinika wona phakathi kwethu ngoba sesingaba khona-ke umnqobi. Sengicabanga manje ngokwempi yokucina lokuthi kanjani lapho uHitler ethatha iwoso futhi amaGermany bacabanga ukuthi lokho kwakungokunye ukunqoba okukhulukazi okungaba yikho ngenxa yokuthi indunankulu yabo enkulu uAdolf Hitler wayesetshonise phansi ngasikhathi sinye yonke into ewoso wadilizela phansi amadolobho le dolobho elikhulu lawa amaphepha athwala imifanekiso emikhulu yokuwa kwedolobho amaGermany bamatsha esitaladeni futhi batshaya ingungu futhi bavuthela impembe futhi inkulungwane zendi zamthina zedlula ngakuye lapho ethola ukunqoba kwakhe kokuqala ephuma phandle njengo-Alexander omkhulu kumbe uNapoleon ukunqoba umhlaba kodwa waphelela ngaphi ehlazweni ngeqiniso wakwenza ngiyakhumbula lapho besakha iBurma Pass enkulu kufanele kube nxa bachaphela ngale kwentaba abanye babafana bahlezi lapha lokhu kusa mhlawumbe abachapha kulumkhandlo omkhulu kwakungumsebenzi onganani okwakuyiwo kwathatha umsebenzi sibili onganani futhi umsebenzi sibili onganani abawenzayo futhi imali eningi okunganani okwayibizayo ukwakha leyo Burma Pass izigidi zamadola abafana abalahlekelwa zimpilo zabo ekwenzeni njalo kodwa ekugcineni futhi langemva kwesikhatshana lapho imayela lokugcina lendlela selihanjiwe futhi lapho umkhandlo usuqediwe ukuthi kwabanjani ukumemeza kokunqoba okwenyuka ebantwini babe lomkhandlo ababengachapha ngawo ezintabeni ukuthi bathole ukunqoba ngiyacabanga ngomunye umkhandlo ukuthi ngolunye usuku wathatha impilo yenkosi yethu ebusisekileyo kwakungasuwo kuphela umgwaqo emhlabeni kodwa kwakungumgwaqo omkhulu othiwa umgwaqo omkhulu wobungcwele lapho abangcwelileyo abayikwedlula kuwo kodwa labo kuphela abatshiswe uphawu labo kuphela abasohlangothini lolo akilo bazedlula ngalumgwaqo omkhulu ukunqoba okukhulu kutholiwe abaningi bethu lamuhla bangakhumbula kahle okwempi yomhlaba yokuqala ngiyakhumbula lapho ngisasengumfana omncinyane ngiyazizwa impembe zikhala futhi labalimi ensimini bamisa amabhiza abo futhi bazunguza ingwane zabo bamemeza baklabalala kuyini okwakwenzakele impi yayisiphelile ukunqoba kwase kutholakele umnotho omkhulu esasiwulwela ekugcineni sase sikutholile ukunqoba ngicabanga ngalimpi yomhlaba yokucina ngangihlala njengale kwesitalada futhi lapho impembe ziqala ukukhala abantu bagijimela emagumeni abafazi begqoke amafasikoti abo bewakhupha futhi bewazunguza emoyeni inhlamvu zaphapha ezihlahleni impembe zavuthelwa imota zagijima ezitaladeni abantu bawa ngamadolo abo futhi baphakamisa izandla zabo baklabalala bakhala ngani ngoba impi yayisiphelile futhi ababusisekileyo abafana abathandekayo ababephetheya kolwandle baza kube bedabula ulwandle ngomkhumbi besiya ekhaya njalo kibo ukunqoba okunganani isikhathi esinganani lokuthokozisayo kuloba yiphi inhliziyo ijubhili enganani lobo busuku wonke umuntu wayesemumweni onjalo wawungangena ukuthengiswa khona ukudla futhi udle futhi uphume futhi ungakubhadaleli kwakuyabe kulungile wawungabe wasebenzisa imota yomunye umuntu kwakuyabe kulungile wawungabe ucele lokho owakufuna futhi mhlawumbe wawungabe ukutholile ngoba ngani ukunqoba kwatholwa abafana babesiza ekhaya kwase kuphelile konke futhi ngiyacabanga mfowethu kubi kakhulu ukuthi inhlobo enjalo yemizwa ayihlali isikhathi sonke kodwa kumKristu lamuhla ekuseni ukunqoba kutholakele amabhela entokozo ayakhala impi isiphelile phakathi kukaNkulunkulu lomuntu ukunqoba sekutholakele ukunqoba loba kuphi kungakatholakali kumele kube lenhlawulo enkulu ebhadalwayo
oh
inhlawulo enganani futhi kwezinye izikhathi zijulile sibili futhi zenza amanxeba amakhulu adabulela phansi kodwa ukuze sibe lentaba kumele sibe lesigodi singakabi lokukhazimula kwelanga kumele sithole izulu singakabi lokukhanya kumele sithole ubusuku singakabi lokulunga babemele babe lokungalungi okungenjalo wawungasoze ubekwazi lokho okungalunganga okuyikho kodwa ukuze unqobe lokunqoba impi enkulukazi eyake yanqotshwa oyedwa waphuma enkazimulweni iminyaka eminingi edluleyo futhi kazange azithathele isimo sengilosi kazange abuye njengomunye umuntu omkhulu kodwa wayefakaza ukuthi akuthathi imibhobho yakudala lezinhlamvu lamabhomba e-athomu ukunqoba impi wazigqokisa ngokuzehlisa njengengane encinyane futhi wazalelwa esitebeleni kwakungela ngitsho indawo yakhe yokuzalelwa lapho esiza ngifuna ukuthi likhangele izisetshenziswa ezehlukeneyo zokulwa lokho akusebenzisayo manje usendo lonke luka-Adamu lwalusebugqilini nampo belapho kungela themba kungela nkulunkulu kungela thuba kungela sihawu kungela loba yini okungabasiza izitha ezinkulu zendawo zangaphansi zabalahlekileyo babelabo bevalelwe ebumnyameni kwakungela ndlela yokuphuma kwakungela muntu ongasiza kungela lutho olungenziwa kwakhangeleka njengokupheleleyo ukulahlekelwa okugcweleyo kodwa iqhawe lethu elehla phansi livela emasangweni enkazimulo lisehlela phansi ngoba kwakungela muntu emhlabeni owayengawenza umsebenzi bonke babe njengokukhuluma okomhlaba esikepeni sinye thina sasinjalo sonke sazalelwa esonweni sabunjwa ebubini sabuya emhlabeni sikhuluma amanga futhi akula loyedwa wethu owayengasiza omunye lamunye sema singelasizo sinqotshiwe ingqube esandleni sonke bonke bengabambananga sasingeke sigcine imithetho lemikhosi sifumana ubuthakathaka babo lokunjalo sasingeke sikwenze futhi kwakukhangeleka njengokuthi usendo lonke lwabantu lwachithwa futhi-ke wabuya wehla phansi ngoba wayesekuqaleni ibhayibhili lathi wayeyilizwi wayeyilogosi eyaphuma kuNkulunkulu futhi ilogosi ekuqaleni yayiyilizwi futhi waba yilizwi khona-ke lapho esenyukela phezulu kulolo suku lwenkazimulo lwephasika akabanga yilizwi kuphela kodwa waba ngumpristi omkhulu welizwi lakhe uqobo oh kuyinto bani eyinkazimulo mfowethu Nevi cabanga nje akasuye ilizwi kuphela kodwa ungumpristi omkhulu welizwi lakhe uqobo singakuthandabuza kanjani singahamba njani kuye futhi singakholwa ukuthi siyamukela lokho esikucelayo ngoba uyilizwi futhi umnuseli welizwi ilogosi yaba yilizwi futhi ilizwi lenziwa laba yinyama futhi inyama efanayo eyayiyilizwi yemukelwa phezulu enkazimulweni futhi manje ungumpristi omkhulu esenza ukunusela ngokwakhe elizwini lakhe yikho lokho okukuthathayo lezo izakhi ibandla elalilazo isikhali bani akukaze kube lesi sodwa esinjengaso wayeyilizwi futhi lapho esiza wazalelwa esitebeleni wabuya ukuzosebenzisa isikhali esothando uthando ukunqoba umhlaba hathi ngenhlamvu zamabutho hathi ngemibhobho yemitshina lezigwagwagwa kodwa wabuya ngendlela eyahlukileyo wabuya esimweni sothando wayeluthando lukankulunkulu kwesinye isikhathi njengomfana omncinyane ngangivame ukucabanga ukuthi uKristu wayengithanda futhi uNkulunkulu wangizonda ngenxa yokuthi uKristu wangifela kodwa uNkulunkulu wayelento emelana lami kodwa ngafumana ukuthi uKristu uyiyo kanye inhliziyo kaNkulunkulu uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka ukuthi wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuthi loba ngubani okholwa kuye engabhubhi kodwa abe lempilo elaphakade manje wabuya kuqala ukunqoba futhi into udeveli ayeyibeke emhlabeni kwakuyinzondo futhi wabuya ukuzonqoba inzondo lapho sinqoba izimpi zethu lokunjalo empini zomhlaba kuhlezi kuchiya njalo inzondo ngoba izimpi zalolo hlobo zingezesitha kodwa uKristu weza ngothando ukunqoba inzondo ukuthanda labo abangathandekiyo wabuya lesikhali esahlukileyo futhi wazithoba wenziwa waba phansi kancinyane kule ngilosi ukuhlupheka ukufa lokunika umzekeliso futhi lapho elapha emhlabeni wahamba phakathi komuntu wavivinya izikhali zakhe zokulwa lapho esilisa abagulayo lapho ethatha amabhisikiti amahlanu leziqa ezimbili zenhlanzi futhi wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezinhlanu wafakaza ukuthi wayelamandla phezu kwayonke i-athomu eyayikhona kakhulisanga kuphela inhlanzi kodwa wakhulisa inhlanzi eziphekiweyo kakhulisanga kuphela ingqoloyi kulawo mabhisikiti kodwa wakhulisa ingqoloyi ephekiweyo kulawo mabhisikiti watshengisa ukuthi wayengulowo mnqobi omkhulu olamandla kathathanga kuphela amanzi emthonjeni kodwa wenza lawo manzi iwayini evela emthonjeni wafakaza ukuthi wayelamandla okunqoba futhi wayethanda futhi isikhali sakhe sasiluthando manje nanzelelani khona-ke lapho esenza lokho lapho esima ngolunye usuku eceleni kwengcwaba likalazaro futhi kwakukhona indoda ifile futhi yangcwatshwa okwensuku ezine lalabo ababelapho bathi lakhathesi usenuka amakhala akhe ayesewele phakathi impethu sezinyakazela phakathi kwakhe futhi uJesu wema lapho njengomnqobi olamandla lapho esithi kuMarita loMariya lapho esima lapho angizange ngithi kini nxa lingakholwa kuphela lingabona inkazimulo kaNkulunkulu wayesanda nje kukhuluma ukuthi lapho besithi umfowethu ufile lokunjalo wathi ngikuvuka lokuphila lo okholwa kimi lanxa wayefile kodwa uzaphila futhi loba ngubani ophilayo futhi akholwe kimi ngasoze afe angizange nje ngilitshele ukuthi wona alaphakade amandla abusisiweyo akhona ngaphakathi kwami kazange enze kuphela isitho wayesenelisa ukuqhuba yonke into ayitshoyo ngoba wayengumnqobi olamandla ehlala kuye ezifihlile emboziwe ngenyama yomuntu njengomuntu kodwa ngaphakathi kwalapho akuhlalanga omunye kodwa usomandla uNkulunkulu omkhulu lolamandla wayengadala kakutsha wayengadala izinto ezintsha wayengakhuluma futhi lokho akutshelayo kuzanikwa kulowo mzuzwanyana kodwa wazithoba wazigcina ephansi wayefuna ukunika umzekeliso wayefuna ukuba luhlobo oluqondileyo lomnqobi futhi wayeyilo manje wazifakaza ukuba yilo njengoba ngihlala ngisitsho emihlanganweni yami mhlawumbe kungafakaza ubufakazi lokhu kusa kuleli qembu labantu ngalokhu kusa kwephasika okuhle ikhosikazi elingelebandla elithile elingakholwa ekwamukeleni igazi lenkosi uJesu okungela kuchitheka kwegazi akula kuthethelelwa kwezono wangitshela ukuthi indoda engumprofethi nje indoda emangalisayo futhi ngamenza uNkulunkulu ngathi wayenguNkulunkulu yena wayenguNkulunkulu wathi uzama ukumenza abe mkhulu kakhulu ngathi akula mazwi angachasisa ubukhulu bakhe ulimi lomuntu walukaze luthole ukuphumisela ngikhuluma le ndoda ngolunye usuku inxusa elivela eWashington DC futhi wathi ebufakazini obuncinyane khona ekudleni kwasekuseni lapho esasihlangene ndawonye wathi mfowethu Branham bengingumludhareni impilo yami yonke kodwa wathi ngolunye usuku lapho ngisiya emvuselelweni yesidala wathi ngaguqa phansi ku-altari futhi ngifuna ukuthola isehlakalo loNkulunkulu wathi futhi lapho ngilapho emadolweni ami manje leli linxusa laseWashington elasebenza ngaphansi kukamongameli Coolidge futhi lapho ekhangela phezulu wathi ngabona umbono kaJesu wathi ngiyenelisa ukukhuluma inlimi eziyisificamunwemunye ezijiyeneyo kahle wathi kodwa angenelisanga ukuthola ibala elilodwa lokutsho uzo zonke lezo nlimi ezizifica munwe munye wathi ngakho ngaphakamisa nje isandla sami futhi wangipha olutsha lokukhuluma ngalo wathi ngibone nje inkazimulo yobuso bakhe leli khosikazi lithi kimi wathi mfowethu Branham uJesu wayengasilutho kodwa umuntu umprofeti nje ngathi wayenguNkulunkulu dadewethu wathi umenza uNkulunkulu kodwa yena akasuye ngakho wathi endleleni esehla esiya engcwabeni likaLazaro iBhayibheli lathi wakhala sibili wayeyiyo kanye sibili inhliziyo kaNkulunkulu wahlupheka njengoba sihlupheka wayeyinyama njengoba siyinyama wathwala emzimbeni wakhe isifiso esifanayo lezinto esizenzayo kukanti ukuba ngumhlatshelo opheleleyo wayemele akwenze lokho wakwenza kodwa ngathi wathi wakhala esiya phansi engcwabeni likaLazaro ngathi kodwa khosikazi kunjalo wayengumuntu lapho ekhala kodwa lapho esima lapho eceleni kwalelo ngcwaba lapho abathuleyo befile belele lapho umzimba obolileyo owawulele khona umboziwe ngelembu lapho esithi susani ilitshe wazelula umzimba wakhe omncinyane ndawonye futhi wathi Lazaro phuma futhi umuntu wayefile insuku ezine wama ngezinyawo zakhe kwakuyini ukubola kwamazi umenzi wakho umphefumulo wazi inkosi yayo futhi lowo mnqobi omkhulu lolamandla watshengisa lapho ukuthi kulamandla okufa lasesihogweni lengcwaba sibili kujabulisa inhliziyo zethu ukhuluma ngokutshaya imiganu yamapani lokuvuthela impondo umhlaba kufanele ube kujubhili lokhu kusa njengokungakaze kube khona ukuklabalala lokumemeza kwabantu bakhe Ngoba lolu lusuku lwesikhumbuzo ukuthi lapho esenqobe isitha sokugcina futhi wakhulula thina abathunjiweyo. Yebo, wayengumuntu kunjalo. Wafakaza ukuba ngumuntu futhi wafakaza ukuba ngunkulunkulu. Obunye ubusuku lapho olukhulu ulwandle olulolaka olwabiza izinkulungwane zempilo, mhlawumbe abanye benu bomama lapha lokhu kusa, abafana benu bafela olwandle oluhubayo phandle le, bebengabe batshona ngaphansi kwamagagasi phakathi kwenkundla ezibanzi zempi kulumhlaba. Abanye babathandekayo benu balele phandle lapho, mhlawumbe ngaphansi kolwandle. Kodwa ngobunye ubusuku lapho elele phakathi kwesikepe esincinyane futhi amagagasi ayesekayeqa ngalapho phezu kolwandle njengesivalo sembodlela, waphakama futhi wabeka unyawo lwakhe phezu kwentambo yokudonsa ngayo isikebhe. Wakhangela phezulu ezulwini wathi, ukuthula! La kumagagasi wathi, thula! Futhi lolwandle olukhulu lwathula, kwaze kwangabi lokuchwabhana kulo. Qiniso wayenguye. Kuliqiniso ukuthi walamba njengomuntu lapho esehla phansi entabeni futhi wayelambile ekhangele phezu kwesihlahla ukuthola okokudla, wayengumuntu. Kodwa lapho ethatha lawo mabhisikiti amahlanu futhi lenhlanzi ezintutshwane futhi wanika ukudla inkulungwane ezinhlanu, wayesedlula umuntu. Lapho esifa iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye edluleyo kuthange elenga esiphambanweni ekhalela isihawu, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, wena ungithiyeleni mina? Wafa njengomuntu. Kodwa iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye lokunye edluleyo lokhu kusa, wafakaza lokho ayeyikho, wanika uphawu lokucina lobumesiya bakhe lapho esephula izibopho zokufa lesihogo ngaphakathi, futhi wavuka engcwabeni engqoba, ngiyaphila kuze kube nini, futhi ngoba ngiyaphila liyaphila lani. Nango umnqobi ukhuluma ngokuhluthuna amafasikoti futhi liwazunguza. Abantu bathi siyahlanya ngoba siyamemeza futhi siyagijima futhi siyaklabalala futhi siyamemeza. Abakaze bazwe ukunyikinyeka kokunqoba kwasezulwini ukuthi impi isiphelile. Owethu omkhulu, umnqobi olamandla, uthole konke ukunqoba. Uma eyedwa lokhu kusa engathintwanga. Lapho esiza emhlabeni bamnika ibizo eliphansi kakhulu ababengamnika lona njengodlulisa amalawulo, bambiza ngokuthi Belizebhabhu, inkosana yabodeveli. Kunjalo waya edolobheni eliphansi kakhulu elikhona emhlabeni, iJerikho, futhi umuntu omncinyane edolobheni wayemele akhangele phansi ukumbona. Kodwa lapho uNkulunkulu iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye edluleyo wamphakamisa, yikho lokho umuntu akwenzayo kuye. Kodwa ngesikhali sothando wanqoba udeveli wonke, futhi uNkulunkulu wamphakamisela phezulu kakhulu futhi wamnika ibizo eliphezu kwebizo lonke elikhona emazulwini lasemhlabeni. Ibizo lonke ezulwini likhothama ebizweni likaJesu. Yonke ingilosi, yonke umbusi, yonke into ikhothama ebizweni likaJesu. Zonke indimi zizamvuma, lonke idolo lizakhothama kuye, futhi wenyukela phezulu kakhulu kuze kuthi kufanele akhangele phansi ukubona amazulu. Lo ngumnqobi olamandla, nguye lo owakwenzayo. Lapho esuka emhlabeni ngemuva ubusuku obedluleyo saba labo, wayelezi hluthulelo zokufa lesihogo zinamathele ohlangothini lwakhe. Ameni. Lingesabi, ninguye owayefile futhi ngiyaphila njalo kuze kube nini. Futhi isihlanganiso ngilezi hluthulelo zokufa lesihogo zilengile khona lapha. Khuluma ngomnqobi. Futhi ngoba nganqoba ngilenzele kuphela umgwaqo omkhulu ukuze lihambe kuwo. Umuntu waliwa ezulwini, imigwaqo emikhulu yayivaliwe. Kwakungela migwaqo emikhulu, kodwa lapho okwakungela migwaqo emikhulu wabuya ukuzokwenza owodwa. Oh, minabo, umzila wokuqala kwakungamadimoni okuthandabuza, olandelayo kwakungumona, olandelayo kwakuyibumina. Lumhlaba womboziwe ngemizila yamandla amadimoni, khona-ke imikhuhlane, izifo. Kodwa lapho eqala ukwenyukela phezulu ezulwini, izolo ebusuku besilaye ephuma esihogweni elezi hluthulelo zokufa lesihogo ngasohlangothini lwakhe lokhu kusa simusa phezulu haleluya apho evuka wayenqobile futhi lapho esiya phezulu wephula wonke amandla amadimoni abamba umuntu wenyukela phezulu futhi wanika izipho ebantwini izipho zikamoya ongcwele umnqobi olamandla uma yedwa lokhu kusa futhi phakathi kwakhe lekholwa lonke ngumgwaqo omkhulu obusisekileyo wobungcwele lowo abangcwele abazahamba kiwo akula ndlela yokuphepha kulo mzila owodwa kuphela oqunyelwe phansi enkazimulweni watshiya izinyathelo zegazi lapho ehamba emikotweni yamandla amadimoni futhi wasenzela umgwaqo omkhulu indlela yonke uhlezi phezulu lokhu kusa njengomnqobi olamandla abantu bakhe balejubhili amathumi ezinkulungwane zabo emhlabeni wonke bamemeza ukunqoba ngikhangele lokhu ukujoyina ibandla okuqandayo lokupholileyo ngiyabona omunye esithi ngiza kutshengisa ukulahlwa kwalo lapha ngokuphangisa nje lapho impi yokuqala isiphelile umbiko wawusiza phansi lapha emgaqweni lapha kusiza ebhasini yegreyhawundi bathi uyini umsindo wonke umayelana ngani futhi omunye wabo wathi khangelani lapha nanti iphepha impi isandukuphela nje futhi wonke umuntu ekhala futhi eklabalala kodwa omunye umfazi wathi oh minabo yenzeleni ukuthi iphele njengalokho wathi aluba ngabe iqhubeke insuku ezintuthwane wathi ujoni lami besingabe sihlezi esitaladeni esilula wathi sasingabe sihlezi lapho kwakule ndoda imile ngemuva ekugcwaleni kwebhasi wathola umfazi lowo futhi waphosa wamphosela ngasemnyango futhi lapho amapolisa ebopha indoda wathi isizathu ngikwenzile wathi umfazi lowo wayengela muntu khona lapho owayele ndaba ngaye kodwa nginabafana ababili khonale wathi bengingela kuzibamba imizwa yami oh mfowethu nginobaba ngaphetsheya nginabathandekayo ngaphetsheya kungenye into kini apho ujesu enqoba nginomfazi ngilengane ngilabathandekayo lowo mnqobi omkhulu lolamandla ungangibiza umgiqiki ongcwele kumbe odlulisa amalawulo wenkolo loba yini okufunayo kodwa lapho ngicabanga ngempileyo enkulu esiqediwe inhlawulo isibhadelwe ukunqoba sekutholakele ujesu wavuka kwabafileyo uphawu lokucina lobumesiya bakhe ukuthi konke sokwedlule uyaphila lokhu kusa elezihluthulelo zokufa lesihogo ngilabathandekayo abaphetsheya komngcele ngale ngikulowu umgwaqo omkhulu omdala ngisenyuka ukuyababona ungacabangi ukuthi ngiyahlanya oh kodwa ngiyajabula kakhulu isiqediwe indaba kungumsebenzi oqediweyo ephila wangithanda esifa wangisindisa engcwatshwa watholela kude izono zami evuka walungisisa ngesihle laphakade ngolunye usuku uyeza oh usuku lwenkazimulo lolu bhaphathizo olubusisiweyo lukamoya ongcwele ukusihola phezulu kulumgwaqo omkhulu omangalisayo oh kuyinkazimulo engakanani ngingaba lamahloni ngakho kanjani ngima lo phawuli ongcwele lokhu kusa ngikhuluma lokhu angilanhloni ngevangeli likajesu kristu ngoba lingamandla kankulunkulu ekusindisweni lingamandla phezu kwemikhuhlane lingamandla phezu kokufa lingamandla engcwabeni lapho lo olukhuni umpostoli omdala esiza ekucineni kwendlela yakhe futhi bagebha ingcwaba lakhe phandle lapho futhi ukufa kwakumkhangele ebusweni wahleka khona ebusweni bakho wathi kufa lungaphi udonsi lwakho
Ngoba kungapi ukunqoba kwakho? Khona ke wamemeza indumiso zikaNkulunkulu. Kodwa ukubonga kakube kuNkulunkulu owasipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Umnqobi olamandla owake waphila. Umnqobi olamandla wonke owake wafa. Ngoba wayenguye kuphela owayenganqoba. Wafa futhi wanqoba ukufa ngokwakho futhi wavuka njalo ekunqobeni. Wafakaza lokho ayeyikho. Kwakuluphawu lokugcina lobumesiya bakhe. Futhi manje ngethuba nxa kungaba nomunye umuntu kulesi sakhiwo lokubusa olilunga lebandla elibuthukuthuku futhi engazi intokozo yempi iphela, abantu bayamemeza, abantu bayathokoza, abantu bayakhala, wena uthi yini uhlupho ngabo? Bayakwazi ukuthi kuyinto eqediweyo, sokuphelile konke. Qiniso, chaya amacaco, sikhalisa impondo futhi ivangeli liyaphuma. Inkazimulo namandla kaNkulunkulu ayaziwa futhi kungumsebenzi oqediweyo, isivumelwano sisayiniwe. Dumo kuNkulunkulu, uKristu wakusayina egazini lakhe uqobo. Impi isiphelile, ukunqoba kutholakele. Angizange ngikuthole, wakuthola. Ngiyathaba njengakho. Mina bo, lapho abanye balabo bafana bephenduka bevela ngaphetshe yakolwandle, bayangitshela lapho umkhumbi ungena eNew York njengoba ungena eThekwini, bakhangela lapho futhi babona isithombe senkululeko. Yinto yokuqala oyibonayo ithutshela phezulu. Bavuka abanye babo amaqhawe agogekileyo ephuma phezu kwedeki yomkhumbi ukuze basibone. Futhi lapho beqala ukubona lezo zithombe senkululeko, baqala ukukhala. Bakhala babe ngeke benze ulutho ngakho. Amadoda amakhulukazi amalapho, amadoda alezandla ezimaxhakaxhaka, bethuthumela lokuquqa, babengela kuzibamba. Ngani? Kwakuyisifanekiso senkululeko. Ngemuva kwaleso sithombe senkululeko kulele kwakungubaba, umama, abathandekayo, isithandwa, umfazi, ingane, konke kulumhlaba kwakungabathandekayo kibo. Bahlala nje ngemuva kwawo, futhi nje bengakangeni bananzelela kwakuyilizwe labakhululekileyo futhi lekhaya labalesibindi. Qiniso, kwakunganyikinya imizwa yakho leyo fulegi endala iphapha. Cabanga ngakho, iqhawe elinamanxeba lisiza eThekwini. Qiniso, kwakuyisikhathi esimangalisayo. Kodwa omfo wethu, omunye kwalokhu kusa, lapho umkhumbi omdala weZiyoni ukhala, futhi ngiyabona lelo bhanela limile lapho, isiphambano esidala esimahlikilili. Lapho imoya ivunguza amabhanela akhe amadala ampunga, lapho edlula phakathi kwenkungu yokufa, kuyikunqoba bani okuyikho? Ngani? Akumangalisi singenelisi ukuzibamba imizwa yethu. Enye into iyenzakele, sesibe ngabafo, izakhamizi, into isiphelile. Lapho befaka ibholoho elikhulu phakathi kwenyakatho leNingizimu ye-Australia, kusukela eSydney, kusiya eNingizimu ye-Sydney, ukuthi wonke umuntu wathatha njani, ngani, bahamba ilizwe lonke ukuzama ukuthola umuntu ongalenza. Lo msebenzi wamkhulu kakhulu ngoba bathi akula ongawenza. Ekugcineni indoda evela indlendi yathi ngizawenza umsebenzi. Futhi lapho, efika phansi lapho kwenza umsebenzi lowo, wahlola lonke ibhawudo elangena ebholohweni, udumo lwakhe lwalusengozini. Wahlola lonke udaka lento yonke eyangena phansi. Wafika ngalapho, futhi okukhulu lokho ayengakuthola, wathola umakanika abazingcwethi, osomakhemesi abazingcwethi, ubungcwethi bakho konke ayengakuthola ngakuye. Futhi ekugcineni lapho ibholoho seliphelile, losuku lwabuya lapho okufanele livivinywe khona. Abaqothozi bema kuhlangothi lunye futhi bathi, alisoze lime, lizanyikinyela phansi, kulechebechebe elinengi phansi lapho. Kodwa wagebha esehla phansi. Wayelethemba wakwazi ukuthi yonke into yayihloliwe, futhi wathi, ngizakwenza uhambo lokuqala ngichaphe ngokwami. Futhi lapho echapha ibholoho phambi kukameya ngemuva njengalokho, futhi izitimela ezinkulu phose ezizithupha malungana zichapha zinyikinya lelo bholoho, indoda enkulu eyalenzayo yahamba phambi kwalolu dwendwe njengalokhu. Ngani ngawa ngikanye lalo, kodwa wayelethemba. Iyo indlela inkosi yethu ebusisiweyo eyakwenzayo lapho esenza ebandla lakhe, walinga lonke ibhawudo yonke into engena kulo ngoba kumele igezwe ngegazi. Futhi omunye wabacothozi wayemile eceleni wathi, lelo qembu labagiqiki abangcwele abasoze bafinyelele kodwa ngolunye lwalezi nsuku ezinkazimulo umnqobi omkhulu olamandla uhamba phambi kwethu lamuhla enqobile. Umyeke anyikinyeke enze lokho akufunayo, yena uza akusoze kube lokhu kodwa okutshelelayo kikho loba ngaphi, ngoba wenze indlela futhi waliqeda. Qiniso, siyacabanga lamuhla ezimisweni zabantu ukubeka ingqondo zethu phezu kwezinto zomhlaba. Kodwa wothi ngikutshele enye into, mfowethu, unganyivumeli ngibe lenhloni ngevangeli. Oh mfowethu, ngingowendlela yakudala nje, ozelwe kutsha, ozelwe ngomoya ongcwele, ngomoya kaNkulunkulu. Ngazalwa ngaleyo ndlela, yikho kuphela engiyikho, lakho konke engingafuna ukuba yikho. Ngesinye isikhathi kungasikude, kwakulenkazana eyayihambe ekholeji futhi wayengenhle, inkazana encinyane, futhi lapho ebuyela ngekhaya waletha eminye yemiqondo yakhe yekholeji kanye laye. Futhi mhlawumbe lamuhla ekuseni abanye benu belinemiqondo yenu yangaphandle kanye lani, mhlawumbe lithwele ebandleni imiqondo yenu eminengi. Awu, ilahleni, yinto enkulu kakhulu engiyaziyo ukuyenza. Khona-ke linkazana lapho isitimela sisima phambili waletha inkazana encinyane kanye laye, omunye walezo nhlobo ezincinyane zamahlongandlebe, liyazi uhlobo luka Elvis Presley. Futhi lapho esamile lapho, liyazi, esitimeleni umama wakhe waye ephandle, umfazi omdala emile lapho egcwele amanxeba ebusweni bakhe amancinyane amahlombe akhothemeyo, egqoke isigqoko esincinyane sekhalikho leshaweli elincinyane emahlombe akhe, futhi leli hlongandlebe elalilaye. Leyi enye inkazana wakhangela phansi futhi wathi, awu, ngubani lo ohawulayo okhangeleka emubi omdala ohluphekayo? Awu, liyazi, kwayangisa inkazana kakhulukazi, wathi, kangazi, ngoba wayezigqaja nje kakhulu futhi wayele miqondo eminingi kakhulu yomhlaba ekhanda lakhe, futhi kwakungumama wakhe uqobo. Lapho esehlile esitimeleni, umama omdala omncinyane wagijima ukuphosa ingalo zakhe ngakuye wathi, oh sithandwa, uNkulunkulu wabusise inhliziyo yakho encinyane. Futhi wafulathela futhi waqala ukusuka ehamba sengathi wayengamazi. Wayangeka ngoba umama wakhe wayemubi kakhulu. Futhi kwenzakala ukuba ukhondakitha kuleso sitimela wayeyazi indaba, wahamba ngalapho futhi wabeka izandla zakhe emahlombe aleyo nkazana, wamthibilikisela phambi kombuthano wathi, ihlazo kuwe, ihlazo kuwe. Wathi, ngike ngabona isikhathi lapho umama wakho ubekade emuhle okuphindwe kathumi lokho oyikho khona. Wathi, waye ngangihlala esigabeni. Futhi wathi, wawuyingane encinyane futhi wawusendlini ephezulu embhedeni wakho, futhi umama wakho wayechaya impahla egumeni elingemuva. Futhi wathi, kungananzelelwe isithando somlilo salumatha umlilo futhi indlu yonke yathunqa. Futhi lapho umama wakho omncinyane egijima ngalapho futhi esazi ukuthi wawusendlini ephezulu phezulu le, wathi bahlaba mkhosi futhi bazama ukumbamba, kodwa wahluthula lokho ayelakho wakukhupha. Futhi wagijima kulawo malangabi esenyuka endlini yaphezulu, futhi wadonsa izigqoko zakhe emzimbeni wakhe wakuthandela kizo. Futhi nango esiza ephenduka emalangabini ekuthwele, futhi waqaleka egumeni lawo engalweni zakhe. Futhi wathi, wathatha lokho okwakungabe kwamvikela futhi wavikela wena. Futhi wathi, isizathu umuhle lamuhla yiso isizathu emubi. Futhi utsho ukungitshela uba lenhloni ngalawo manxeba kumama wakho. Ngiyacabanga lamuhla, nxa uJesu ethwala isiphambano yedwa futhi umhlaba wonke ukhululeke kulesiphambano somuntu wonke, futhi kulesiphambano sami, nxa uJesu wathathwa njengoBhelizebhabhu ngali umhlaba, wahlekwa futhi wahlekwa usulu futhi walengwa esiphambanweni, wenziwa ihlazo ngenxa yami, ngiyajabula okwedlulisileyo ukuthwala isigcono sobungcwele bakhe. Yebo mnumzana, bizani mgiqiki ongcwele loba yikuphi elifuna ukukubiza loba yisiphi isitsho ofuna ukusenza. Lokho akukumisi lakancinyane, ngiyajabula kuphela lokhu kusa ukuthi enhliziyweni yami uKristu ovukileyo uyaphila futhi uyabusa. Ngingomunye wabangaphansi bakhe, ngiyathemba ukuthi linjalo lani. Isikhathi sethu sesihambile manje, sekuyilo kanye ihola lesikhombisa nta lapho esithe siza kuphuma ngalo. Inkonzo ezilandelayo zizaqalisa phose ngamahola amabili. Manje ngehola lesificamunomunye lengxenye, akasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje emkhulekweni. Baba osezulwini obusisekileyo, imizuzu engamathumi amane lanhlanu isidlulile, ilizwi selihambile, inhliziyo zethu ziyajabula. Ijubhili isiqalisile, hathi ijubhili nje eyosuku lunye, kodwa ijubhili yalaphakade. Enkazimulweni ingilosi ziyahlabela. Oh Nkulunkulu, ibandla elinqobayo liyahlabela. Amabhela entokozo ayakhala. Imiphefumulo eyake yalahlelwa ekufeni lokuthi ife futhi ihambe engcwabeni likadeveli. Udeveli sewanqotshwa, ukufa sekunqotshiwe, ingcwaba selinqotshiwe, umkhuhlane usunqotshiwe. Ukukholwa izinto ezingekho kunqotshiwe, umona unqotshiwe, inzondo inqotshiwe, ukunganaki kunqotshiwe, ubulukhuni bunqotshiwe, ubumina bunqotshiwe. Wonke kunqotshiwe. UKristu ungumnqobi omkhulu. Khangela, khangelani umnqobi olamandla, yatsho imbongi. Khangelani limbone esobala egcekeni, ngoba ungumnqobi olamandla. Selokhu wadabula iveyili kabili, wadabula lelo veyili elafihla umuntu kuNkulunkulu. Futhi manje uNkulunkulu uhlala phakathi kwabantu. Wadabula lelo veyili elalifihla usiliso lukaNkulunkulu. Wadabula lelo veyili elalifihla isibusiso sikaNkulunkulu. Wadabula lelo veyili elalifihla intokozo kaNkulunkulu. Wadabula lelo veyili eyayifihla ukuthula kukaNkulunkulu. Manje iveyili lidatshuliwe kabili ngegazi lakhe uqobo. Wahamba njengomnqobi. Impi isiphelile. Wakufakaza kithi ekuvukeni kwakhe. Futhi manje umoya ongcwele ungufakazi othunywe ukuzosihola. Oh Nkulunkulu olaphakade, nga kukhona omunye lapha lokhukusa okade echitha isikhathi ngalapho engena lokuphuma emgwaqweni omkhulu esiywa emaceleni engenelisi ukuhamba eqondile ngaphakathi lamaqhawe amakhulu. Amaqhawe amakhulu anyathela ngaphakathi komgwaqo omkhulu. Siyakhuleka lokhukusa ukuthi bazanikela konke okwabo kuwe, futhi baphume bakholise lokhu kunqoba okukhulu okutholiweyo ngenkosi yethu evukileyo. Sipe khona Baba, ngoba siyakucela ebizweni likaKristu. Futhi lapho silamakhanda ethu ekhotheme, ngingazi kulesi sikhatshana sesikhathi ukuthi nxa ungaphakamisa izandla zakho kuKristu futhi uthi, Kristu, ngiyathakazelela, kangisoze ngibe lamahloni ngawe njalo, bengisesaba kancinyane nje. UNkulunkulu akubusise Khosikazi, UNkulunkulu akubusise Mnumzana, UNkulunkulu akubusise wena. Oh minabo izandla ziphakama yonke indawo, bengilokwesaba kancinyane, bengingathi ngilamahloni, futhi sengibona sibili indawo yami manje. Ngangingafanelanga ngibe ngikwenzile lokho. Kufanele ngibe ngiqondile, nginikeze ubufakazi bami. Kufanele ngibe yilokho kanye. Kufanele ngitshele umuntu wonke ngizelwe kutsha. Kufanele ngitshele umuntu wonke ngemukele umoya ongcwele. Angilamahloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaNkulunkulu ekusindisweni. Ngifuna ukuba ngumKristu oya phambili sibili. Bengingenjalo, kodwa ngosizo likaNkulunkulu kusuka kulokhu kusa kwePhasika, ngizakuba njalo, ngizakuba njalo. Omunye njalo phakamisa izandla zakho manje singakakhuleki. UNkulunkulu akubusise wena, wena. Mina bokhangela izinqumo phose ezimathumi amabili lanhlanu kumbe amathumi amathathu, behlezi ngaphakathi kwaleli qembu elincinyane labantu lokhu kusa. Benze isinqumo kusukela kulokhu kunqoba okukhulu kwekuseni baza kuyakwenza ngomusa kaNkulunkulu. Bame phandle futhi bengabi lenhloni ngevangeli, ngoba lingamandla kaNkulunkulu ekusindisweni. Oh Nkulunkulu, lapho izandla lezi seziye phezulu futhi umusic ukhala kamnandi ngemuva phansi ngasemgwaqweni, njengoba sedlule ekufeni sangena ekuphileni, ngoba wena wathi, lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye lo ongithumileyo ulempilo engapheliyo. Badlulile ekufeni bangena ekuphileni, ngoba waba yikufa ukuze babe impilo ngokuvuka kwakho. Wenziwa waba phansi kulezi ngilosi, wehla phansi ukuba ngumuntu, waphuma kuleyo tiyofani enkulu uvela ngaphetsheya.
leyo eyenziwa yaba inyama futhi yayilegazi futhi yachitha lelo gazi ukuze wenze indlela yokuphepha kithi thina sonke. Khona-ke kungeyisikho kuphela ukuthi yakwenza, siyakubala ebhayibhilini, kodwa wakufakaza khona ngokungehlulekiyo ngokuvuka kwabafileyo lokuvusa abafileyo lapho usaselapha emhlabeni. Kungeyisikho lokho kuphela, kodwa uyanika ukwenze kwaba yibufakazi obuphindwe kabili njengalokho owakwenzayo ku-Abrahama. Manje ngaphandle kwalokho wathumela emuva umoya ongcwele njengofakazi, futhi silobukhona bakhe kanye lathi, futhi phakathi kwethu esihola esikhokhelela eqinisweni lonke lokukhanya. Siyakubonga ngalezi izandla eziphakemeyo lokhu kusa zisithi, manje sengithatha uKristu njengowami. O Nkulunkulu, ngabe ngakaze babhaphathizwe emanzini ukumela ukufa okukhulu, ukungcwatshwa lokuvuka kwenkosi yabo ebusisekileyo, mabaphenduke enkonzweni lokhu kusa beletha impahla zabo futhi belungele ukungena phansi kuleli chibi eliqandayo. Siphe khona Baba, sibusise, sithethelele izono zethu. Siza kunika udumo ezikhathini ezizayo, lapho impi isiphelile, lapho intuthu isiwomile yonke futhi intokozo isiqediwe yendebe zalumhlaba, lapho sikudumisa ngakho konke esilakho. Sizadinga ukuba namaphimbo amatsha, izidalwa ezintsha ukukudumisa ngakho. Masingene phakathi khona-ke ngentokozo, ngoba sikucela ebizweni likaKristu. Amen. Kasimeni ezinyaweni zethu manje. Lingakhohlwa izinkonzo, ihola lesificamunwemunye lengxenye. Hambani ngekhaya lidle ukudla kwenu kwekuseni, liphenduke. Sikhangelele ukuba lani manje, futhi-ke lobu busuku khumbulani, kumele ngihambe limini ukutadisha lokukhuleka, ngoba ngithi kini ukuthi uKristu uyaphila. Kafanga, futhi ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke uza kuba khona kulesi isakhiwo lobu busuku ukutshengisa ukuthi uyaphila, ukwenza izinto ezifanayo azenzayo kulokho kusa kwephasika yokuqala langohambo lwempilo yakhe. Nxa lokho kungesikho, khona-ke bengingumprofethi wamanga. Ngiyathokoza kakhulu ukwazi ukuthi kuleli hola elikhulu elimnyama esiphila kulo, lapho ithemba lonke likhangeleka selihambile, uKristu idwala eliqinileyo siyama, zonke ezinye indawo lithebethebe elitshonayo. Kulungile eyethu encinyane ingoma yokuphuma yokuthi thatha ibizo likaJesu kanye lawe wonke umuntu ndawonye manje. Chibilikani liqhawulane izandla futhi lithi dumisa inkosi ngomunye umuntu weceleni kwakho. Awu busisa inkosi. Manje wonke umuntu khangela khona ngalindlela, kasimdumiseni nje, asiphakamiseni nje izandla zenu futhi sithi ngiyakubonga Nkosi ngokusindisa umphefumulo wami. Kulungile wonke umuntu. Kuyinto bani ebusisekileyo, ngiyamthanda na? Wothini ameni? Yonke into isiqediwe manje bantwana, yonke into isiphelile. Akusela enye impi, akusela okunye ukulwa, akusela okufanele ukwenze, sokuvele kwenziwa. Siyathokoza nje. Oh, minabo sigcwele kuye.
elikwanisayo futhi kule henki iphumise. Manje iBhayibheli lakho. Kuyini ivikelekile futhi ngigcinakele indawo yonke kuphelile impi isiphelile uphawu lokugcina soluvuliwe wenyukile haleluya. Manje kasikhothamiseni amakhanda ethu. Othulini lapho uNkulunkulu asithatha khona. Lapho ngolunye usuku sizakwenyuka siphume othulini lomhlaba. Ngoba inkosi yethu yaletha othulini, yaya ethulini ukusipha umoya wakhe ongafiyo. Wenyuka esuka othulini futhi bonke labo abakuye baza kwenyuka laye ngolunye usuku endaweni zababusisiweyo. Njengoba silamakhanda ethu ekhothanyisiwe, ngibona umfowethu Smith phakathi kwethu lokhu kusa, umalusi weChurch of God, wangibiza ubusuku obedluleyo. Mfowethu Smith ungehla phansi nje. Ngingazi manje ukuthi nxa umfowethu Smith engasiphumisa ngelizwi lomkhuleko, lapho ligijimela khona ke emakhaya enu, futhi libe lokudla kwenu kwekuseni, liphenduke okwenkonzo yesikolo sesonto, lenkonzo yombhaphathizo, ngokuphangisa iqalisa ngelesificamunwemunye lengxenye. Ngasikhothamiseni amakhanda ethu lapho umfowethu Smith esiphumisa ngomkhuleko.